Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisoko, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Lamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 30 Mphalakazi 2020 ngoProphet Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
mina kimi izindaba ezimnandi lezo ukudluliselwa phambili kwezikolo kunje siphuma ku festive season imali yakhona ibivele ingahlangana ukuthi sizame ukuhlanganisa izinto zonke eziyabe zidingakala ezikolo kulezi ezethu emathebeleland bezivalwa ngenxa ye-COVID omatopo o-John Tallack Club.
Ukuvulwa kwezikolo obekukhangelelwe mhlaka 4 zibandlela sekumisiwe kungenxa yokuqonga kwenani labantu asebetholakale bele-COVID-19 eZimbabwe. Abagoqela uNkosazana Thokozani Khuphe, omunye wenkokeli ye-MDC team, osanda kukhethwa ukuba umkhokeli we-MDC team uNomzana Douglas Monzora, lamhla wethule amagama enkokeli entsha ezabe isabambe intambo.
Abakulimala abantu basiyezwa amarekodi okulimala kwabantu because abantu beyabhinge bafuated from endaweni zabo beza babehlala kizo ematendeni ngesikhathi se-cycle yana eyadlulayo intayo.
Izulu elilesikhukhula i-tropical cyclone Jalani seliqalile ukuna esigabeni se-Manicaland lapho eselidilize khona ezinye izakhiwo lawisa lezihlahla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Omunye wenkokheli yebandla le-MDC team uNkosazana Thokozani Khuphe ubika ukubana usehloliwe watholakala elegciwane le-COVID-19. UMakhuphe wazise ngesimo sakhe lesi ngakulobe enkundleni yokuxhumana eye-Twitter esithi kunje usezivalele emzini wakhe akasahlangane labantu ku-self-isolation. Sebefika inkulungwane ezedlula izilishumi lantathu 13,325 asebehloliwe bafunyanwa beli-COVID-19 eZimbabwe. Abasinde kulomkhuhlane sebezinkulungwane ezedlula izilishumi lanye 11,067 wabulala abangamakhulu edlula amathathu lenxenye 359. Izwekazi le-Afrika khona i-COVID-19 ihlasele abantu abaphose bafike izigidi ezintathu 2.7 million. Yabulala inkulungwane ezingamashumi edlula ayisithupha 64,067. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamashumi edlula athobaminwembili 82.1 million ababanjwe ligciwane leli labulala phose izigidi ezimbili 1.8 million. Ukuvulwa kwezikolo obekukhangelelwe mhlaka 4 zibandlela sekumisiwe kungenxa yokuqonga kwenani labantu asebetholakala bele-COVID-19 eZimbabwe. Kodwa abantwana ababhala imihloliso babikwa bezaqhubeka bebhala ngensuku zonalezo ezivele zihleliwe izikolo zingakavalelwa ikhefu lekhisimusi. UBathabile Masuku usethulela lolu daba.
Lokhu kubikwe yisikhulumeli sogatsha lwezemfundo olweprimary and secondary education, uMnumzana Thawungana Ndoro.
That in light of the surge in COVID-19 infections, as well as the threat posed by Cyclone Chaleng,
ukwazisa abafundi nabazali ukuba ngenxa ye-corona asisena ukuvula izikolo njengoba ubethile ukuthi kuzovulwa ngomvulo ozayo. Abantu abazovula uthanda ukwazisa kuzobhala i-Form 4 le-Form 6 mhlaka 5 izibandlela baze beqeda mhlaka 5 iHlolanja 2021. Izikolo ezinye zizolazisa ngokuya kwesikhathi.
UMnumzana Themba kuye moyo, umgcini sihlalo weLupane, kuhlanganiswe Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUS, uthi uhulumende kalungise iholo labo bengakaze bavule izikolo.
Thina njenge-ATUS sithi uhulumende kame ukuvula izikolo azalungisise konke okuqondane lokuvikela abantwana lababalisi okunye ubuhulumende ukuze isikolo sivule banikeze ababalisi i-US $520 ababevele beyihola ngo-2018 okuningi lokhu kulizaba ngeke kusincede ngalutho.
Unkosikazi Bekezela Chuma, umzali, wamukele ngenjabulo enkulu ukudluliselwa phambili kokuvulwa kwezikolo, uthi lokhu sekuzabapha isikhathi esifaneleyo sokulungisela abantwana.
Mina kimi izindaba ezimnandi lezo kudluliselwa phambili kwezikolo kunje siphuma ku-festive season, imali yakhona ibivele ingahlangani ukuthi sizame ukuhlanganisa izinto zonke eziyabe zidingakala ezikolo. Okunye njalo esikubonelayo ukuthi izikolo eziningi kakhulu lezi ezethu emathebeleland bezivalwa ngenxa ye-COVID, omatopo o-John Tala Club. Kodwa ngiboni ngani khathesi uhulumende sezabalaye lesikhathi eside esifaneleyo esokuthi alungisise ukuthi wonke abantwana laba balisiwe bephephile ku-COVID-19.
Umnumzana Thomas Ndebele, umzali womfundo obhala imihloliso, ukhala ngokuthi gabalayo imali yokubhadala indleko zabantwana ngesikhathi belinde ukubhala imihloliso ngenyanga kaZibandlela.
Lesi lukhathazeka kakhulu, abantwana babuyele ema-boarding schools ababhalayo u-form 4 no-form 6. Thina isizo sethu bekuyukuthi abantwana behambe ezikolo ngamadizi lapha ababhala khona ama-exams. Kukanti-ke abaphathi ezikolo bathi abantwana kumele bebuye ezikolo zivula behlale bemelele amaphephana la amabili ukuthi bawabhale beze bebuyele nxa sebeqedile. Isibona ngani kuyabe ku-too costly kakhulu. Kukanti-ke umbono wethu esiwufisayo lo abawufuni ngoba bathi nxa kunjalo abantwana kababuyele ama COVID-19 results things are negative every time bezobhala sibelinga zathi.
Kumbiko owethulwe lugatsha lwezemfundo, uhulumende ukhuthaza abafundi labazali ukuthi baqhubekele phambili bezivikela ekuthelelweni umkhuhlane we-COVID-19 ngokulandela zonke iziqondiso ezabekwa nguye elandela ezenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-World Health Organization i-WHO, okugoqela ukugqoka ama-face mask laloba izikolo sezike zamiswa ukuvula ngeviki ezayo. Lumbiko oqhubekela phambili ukhuthaza abaphathi izikolo ukuba baqhubeke besenza amalungiselelo okuvulwa kwezikolo kanye lendlela zokufundwa ebezisetshenziswa izikolo zivulwa ngompandula lonyaka kungakayiwa kukhefu lekhisimusi. Ababhala imihloliso ka-Form 4 lo-Form 6 bayavula izikolo ngolwesibili oluzayo mhla ka-5 Zibandlela begqiba mhla ka-5 Nhlolanja. Amalanga okuvula kwabanye abafundi azakwaziswa nguhulumende ngokuya kwesikhathi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Izulu lesikhukhula i-tropical cyclone Tlalane seliqalile ukuna esigabeni seManicaland lapho eselidilize izinye izakhiwo lawisa lezihlahla. Umnumzana James Brown osebenzela eManicaland uthi izulu leli eliza lomoya omkhulu liqale ukuna kusihlwa. UBrown uthi abanye abantu abathinteke ngengozi yezulu le-cyclone Idai sebesusiwe endaweni abahlaliswa khona ngoba amatende abo asephetshulwe ngumoya. Sebehanjiswe ezikolo la kwezinye indawo ezilemiduli eqinileyo. Izulu leli likhangelelwe ukuna lasemhlubulweni weMandebeleni ikakhulu koBulawayo. Uhlangothi lwezokwethulwa kwemibiko luthi abantu okumele baqaphele kakhulu izulu leli ngabahlala emizini egoqela iCowdrey Park, Phumula South, Old Phumula, Nkulumane, Nketa, Queen's Park lezinye indawo. UBrown uxoxa ngodaba lolu lo Gibbs Dube weStudio 7.
Umoya yiwo ongani uyenze i-distraction oyeningi kakhulu ngoba ubona izihlahla ezamagamtree zisiseduze le-gamtree plantation ye-Tilbury. Izihlahla yizo eziwayo esezivale imigwaqo njalo ama-incidences esesiye nawo benzi A1 esihlukile amazengi le-bhawa kathesi esithanda kuthola i-report yangikhona ukuthi sekule-bhawa layo ekhuphuke amazengi.
So singathi abantu akula sebelimele khonapho yini kumenjani?
abakulimala abantu asikezwa ama reports okulimala kwabantu because abantu they are being evacuated from endaweni zabo beza babehlala kizo emasendeni ngesikhathi se-cyclone lana eyadlulayo idayi.
Singathi kunzima kanganani khonapho kubhekane labantu?
Ubunzima obubhekane labantu kade singithi abantu lokho besuke emathendeni abanye bomele bezikolo abanye bomele ehoteleni abanye bomele kwe-center okushiwa yi-population center so abanye ngezinye i-resistance ukusuka emathendeni but eventually kade semathendeni akuphela bani.
So nxa bephuma emathendeni baya ngaphi?
Kumathenta zona lawa lapho bazagcinwa khona until kubonakale ukuthi i-cyclone isiphelile.
Ye, akusithele sibile ngokujulileyo sibile ukuthi izulu leli lime njani isimo salo khona manje.
Izulu leli libuya imiphezu libesikhathi sokuthi liyana for about 2 hours lisina sibili lokana okuqinileyo kodwa inkalakatha ekhona ngumoya ngoba sibona umoya yiwo owisa izihlahla. Yo oba destruction yokuthi liza lezinye.
Ye, singathi iqhubeka phambili usitshele sibili ukuthi pho nxa kulo moya onjalo abantu benzani khona manje njalo lani liyenzani okwamanje isemsebenzini kumbe alikho emsebenzini?
Okwamanje thina sisemsebenzini and emsebenzini asikaboni ilito olubi since lathi siyenzile ama-evacuation systems wonke ebeswakheliwe. Kodwa izakhamizi yizo ezilokhu ezibonakala sebegcwele ezimoteni zabo sebebuye ngapha kuma-highlands okuthi emagrosa akhona afakile izimota labo balindile khonapho ukuthi kuyakonta ukuhamba njani. Kodwa siyezwa ukuthi i-area yenkambi inkambi izindlu ziyadiliza ngkhona ngale ezihlahla ziyabahlasela.
Singathi-ke nxa ukhuluma ngabantu abangani okwamanje babhekana nohlupho lolu waningi kanganani?
Okwabantu khathesi ababhekane lohlupho lonolu enkangu ibona ngale lapho kulama-shops but they so believe ukuthi ama-structures ama-shops aqinile so yikho abagijimela khona. So i-accountancy yabo kahle kahle ukuthi aba-affected labanga-affectwanga ngobani ayikabikhona asikabi lesiqiniseko sakhona njengobana ema-shop kugcwele abantu abantu bagijimela ezitolo.
Umnumzana James Brown ubexoxa lapho lo Gibbs Dube we-Studio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni oluphuma enkundleni eye-Facebook ukukhasi le-VOA Ndebele. Osanda kukhethwa ukuba umkhokheli we-MDC team umnumzana Douglas Monzora lamhlanje wethule amagama inkokheli entsha ezabe isabambe intambo egoqela unkosazana Thokozani Khube, u-injiniya Elias Mutsuri, umnumzana Morgan Komichi labanye. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Wamukelwe ngenjabulo enkulu yilabo akade bezofakaza ukuthatha kwaMonzura isikhundla sakhe sokuba umkhokheli omutsha we-MDCT ngemva kokunqoba kukhetho olwenziwe ngempela viki lanxa akade encintisana labo besithi kabayamukeli impumela yalolu khetho njengoba lungaqhutshwanga kuhle besithi kube lokuqilibezela okukhulu. UMonzora utshele umhlangano lentathela izindaba esigodlweni se-MDCT ese-Harvest House lapho abekade ezozibika ebandleni lakubalandeli bakhe ukuthi inkokheli yebandla khona izohlala phansi ikhulumisane ngokuthi kuqhutshekelwa phambili ngayiphi indlela.
The vice president elected at the 2014 Congress remains vice president of the party.
Yena lowo owakhethwa ukuba ngumsekeli womkhokheli webandla ngonyaka ka-2014 nguye ozakwala ekulesi sikhundla. Ngizongenisa umcabango wami kwabe-National Council ukuba lapho kukhethwa umsekeli womkhokheli wesibili kube ngu-injiniya Elias Mutsuri obekwa kuleso sikhundla.
Wengeza ethi injongo yakhe okwamanje ikumanyanisa wonke amalunga ebandla kubuyelwe esimeni sakuqala lapho ibandla le-MDC kwakuyilona bandla eliphikisayo elikhulu lingacezukanga njengalokho eliyikho khona manje. Enye ingcwethi kwezemithetho usikhuchamfundo Lovemore Maduku encwadini yakhe ayilobele inkokheli ye-MDCT uthe okukhona ukuba ukhetho lwenziwa njengalokho okwakunqunywe ngumthethwandaba we-Supreme Court kwancintisanwa kwaba lempumela emgceke okusekelwe ngomunye wabaphatheke kumikhankaso yokufundisa uZulu phezu kwesisekelo sombuso ye hashtag this constitution unkosazana Abigail Mupambi.
Angiboni mina ukuthi into leyi eyokuthi uMakhuphe usuke wagijima wathatha isikhundla sakhe esayizolo usesithi uyanalifaya uDouglas Monzora iphumelela angatsho nje kodwa okusalayo bakithi ufuze singachabangi kumbe esenza izinto ngama-emotions nginje mina at individual capacity angiboni sibili ukuthi uDouglas Monzora bengingathi bengimsupporta at personal level but lapha sesidinga ukuthi sizwisise ukuthi ukhetho khathi kudemokrasi uhamba njani ukhona oluzayo ukhona owinayo
kodwa uMonzora uhle waphanga wasola abenze udlakela oluqondiswe kuMakhuphe emveni kokukhalala kwakhe umhlangano wokhetho lolu obusewetheleni eye-HICC eHarare.
We do not have room for violence.
Asilifuni udlakela kuleli bandla thina siyasidanisa ukuzwa kuthiwa sekusetshenziswa amanye amagama angalunganga aseqondiswe kuMakhuphe asiwelelani ngakho lokho thina ubukhokheli bami kabuyi kuvumela inzondano asifuni ukukhethana ngokuthi umuntu ungumama loba ubaba uhlobo kanye lokuthi uvela kusiphi isigaba layiloba yiphi indlela engasetshenziswa kulokho
kodwa isikhulumeli secele le-MDC elisekela uMakhuphe umnumzana Khaliphani Phugeni uthi luyethusa udlakela olube khona ngesikhathi sokhetho
into esiyibonileyo sonke ngesonto ishaqisa umzimba asingeke siyithanda ngeke siyifise angicabangi ukuthi uma kukhethwa upresident welizwe ungavuma ukuthi akhethwe ngendlela enjabo sesithi hayi ngupresident ukhethwe kahle sisijabulile
kwasekelwa ngesinye isakhamuzi sedolobheni leHarare umnumzana Thafazi kwaChigandiwa
isehlakalo sokutshaya kukamama uMakhuphe kucongress isehlakalo esidabukisayo kakhulu esitshengisela ukuthi thina njengamazimbabweans hayi asilanhlonipho esiyinikanayo ngoba thina sabesikhanyelele kuyibo laba ama-politicians ethu abanjengamamakhuphe labokomishi bona labo laba Monzora kodwa nxa bekwanisa ukusitshengisela ukuthi bona bakwanisa ukuyenzana njalo phambi kwamehlo abantu kutshengisela ukuthi hayi akulanto ephumayo akula khanyelelo esingaba lalo thina njengamazimbabweans ukuthi siyakwanisa ukuguqula ilizwe lethu.
UMonzora ugcizelele ukuba akula nkokheli ezosuswa esikhundleni akhethwa kiso ngesikhathi kuqhutshwa umhlangano weCongress ngomnyaka 2014 ngaphandle kokuba izisusa yodwa ngokuthanda kwayo. Bebekhona abasekeli baleli bandla abalezikhundla ezijiyeneyo njalo bebetshengisa usekelo lwabo ngengoma ephakamisa uMonzora njengomkhokheli wabo.
Maitiro! Gukula, Izenzo, Ezoko.
Nimele Studio 7 ni seharare ni Mumevi Kama.
Umongameli Donald Trump uthi ufuna ukuhlolisiswa amavoti kwezinye indawo esabelweni seGeorgia lapho kwanqoba khona umnumzana Joseph Biden owebandla lamademocrats ukhetho lwelemelika olwenziwe ngenyanga edluleyo kalwezi. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
UTrump uviza ukuthi kuhlolisiswe amavoti endaweni ezijeneyo eGeorgia loba abavotela umongameli ababizwa ngokuthi Electoral College sebevotele uBiden esabelweni lesi. UTrump uthi kumele kudingwe abantu abavotayo kuhlolwe ukuthi yibo ngempela abaphatheka kukhetho lukamongameli. Kodwa abaphathintambo bezokhetho eGeorgia bathi uTrump uchitha isikhathi esethula imibiko engapheliyo engamanga ngokhetho lukamongameli enkundleni yokuxhumana eTwitter. Abalandeli bakhe bayamsekela besithi ukhetho lwebiwa libandla eliphikisayo. UBiden ulama electoral votes edlula amakhulu amathathu 306 kuthi uTrump ulangamakhulu amabili lamathumi amathathu lambili 232. Imithethondaba emningi ithi akulabufakazi ukuveza ukuthi ukhetho lolu lwebiwa libandla lamademocrats. Baningi abantu uTrump sokumele aphume esikhundleni. omunye wabo umnumzana Gabriel Ndebele.
Lokho ka Donald Trump lokho akula into azayenza, lokho sokuliphupho nje lokuthi umuntu unxa evele ephupha angaza kume ingabeli yamekela nje yaphuphe kudlule, ngoba kula into azayenza kula ngoqoko waza uyayenze futhi njengoba sokehlile imithetho ndaba yonke yangaphezulu yonke. Kambe leyo uyoza kuguqula lolo khetho uyabuya kuguqula ngobani? Yena kasiphumele nje ayivolele ukunye atyane lo Joseph aqalise umsebenzi wakhe mhla ka 20 uyesimelele ukuthi sibone ukuthi yena uzakwenzani.
Umnumzana Jabulani Nkata ohlala esiphezini esabelweni seMaturin South la uyakulandela okwenzakala eMelika.
Akaphume ufuna ukusifundisela abakhokheli umkhuba omubi okwalela ezikhundleni. Akaphume nalo waseRussia lomngani wakhe bathi ubando bathi uPutin kuni into omdale lapho kata kwenziwa khetho yini eRussia. Akashiyela yelo akaphumela yelo umngani wakhe abaphume bonke. Hayi lo mdala lo akanamahloni. Kumele lide by example lo mdala manje udliwe lukhetho akaphume.
Unkosazana Nkhetho Wemoyo uyakusekela lokhu.
Nginanzelela ukuthi mhlawumbe laba bantu abasibusayo sebananzelela ukuthi kumnandi ukuhlala esikhundleni. Kanti njengoba kune bale lithi kusinwa kudedelwana, ukutheni ukuthi avume ukuthi laye udliwe? Kanti vele waye abantu singavuma ukuthi sidliwe, phela ngeke uze uhlale vele uwinile nsuku zonke. Abantu baqala bekuthanda bacine bengasakuthandi ngokwenza kwakho. Useyangisa umhlaba wonke jikelele ngokwenza lokho asekwenza uTrump. Okanye kavume ukuthi udliwe. Akakuvume lokho ukuthi udliwe. Akumsizi, kuzomsiza ngani ukuyalela endaweni kodwa wena abantu bengasakuvotelanga? Uzabe sehlezi phela okwenkani esehlezi ngodli.
Abalandeli bakaTrump abaningi bathi ukhetho lolu kumele luphindwe zonke indawo lapho kwakunqoba khona uBiden. Abanye babo balungiselela ukutshengisela eWashington DC mhlaka 6 Zibandlela bekhonona ngempumela yokhetho lolu. Idala le-House of Representatives le-Senate akhangelelwe ukuthi azabala amavoti awenziwe yi-Electoral College ngosuku lolu. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingukhiph Stube.
Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela owenziwa yizizalwane zeZimbabwe ezezihlala kwamanye amazwe. Kwamanje-ke sizwe udaba oluveza imibono kahulumende wele Melika.
Sokwedlule iminyaka leminyaka ele Melika nele Vietnam lapho amazwe la ayelwisana kakubi empini eyabulalisa abaningi. Eminyakeni yabo 1960 lekuqaliseni kwabo 1970 amasosha eMelika asebenzisa izigidi lezigidi zemithi yetshefu yokutshabalalisa amagosu lapho amasosha ayesetshenziswa ngamasosha kwele Vietnam wokucatsha la kuwo. Umuthi owawuvame ukusetshenziswa wawubizwa ngokuthi Agent Orange, owawulungiswa ngemithi enjenge-dioxin osusaziwa ukuthi uyingozi kwezempilakahle yabantu kanye lemvelo jikelele. Limpi phakathi kwele Melika lele Vietnam lokhu yagqotshwayo, amazwe lawo mabili asebele ngqubekela phambili ekuqiniseni ubudlelwano obuhle okwaze kwakhokhelela ekuthini abe lezigodlo zabameli ngomnyaka ka-1995. Okwamanje amazwe lawo mabili aselobudlelwano obuqinileyo kwezokuthengiselana kanye lemisebenzini yezenotho. Ayasebenzelana njalo kunhlangothi zokuthuthukiswa kwesayensi, imitshina yakulezi nsuku yethekhnoloji, kwezemfundo, kwezokulondolozwa kwezemvelo, kwezempilakahle, kwezomvikela kanye lokulungisisa amaphutha enzakala ngesikhathi sempi. Ukusebenzelana kwezokulungisisa umonakalo owadalwa kwezomvelo lapho kutshabalaliswa amagosu ngetshefu yomuthi owe-Agent Orange ngokunye okube mqoka ekulungisiseni ubudlelwano bamazwe omabili. ngokucela kukahulumende weLeVietnam. Uhulumende esebenzisa uhlangothi lwakhe olwe-US Agency for International Development kumbe USAID wavuma ukuqhuba umsebenzi wokugezisa lokuhlambulula ikhipha ichefu e-dioxin esilindweni sendizamchina ese-Danang Airport esafafazwa kakhulu ichefu le, ikakhulu eyasalela ilokhu ikhona emhlabathini ngemva kokugqitshwa kwempi phakathi kwamazwe omabili. Lo msebenzi uze wagqitshwa ngomnyaka ka-2018. Indawo eyalandelayo ukuqhutshwa umsebenzi munye ngumango olenkabutho lasemoyeni e-Bes, lapho-ke okwakugcinelwa inqwabanqwaba yejefu le e-Agent Orange ingakasetshenziswa kwezinye indawo zonke lapho okwakulwelwa khona impi ye-US Vietnam War, okulapho njalo okwasala isilinganiso esikhulu sale ijefu kwele-Vietnam. Uhlangothi olwe-USAID luthi lulethemba lokuthi lumsebenzi wokulungisisa umonakalo wejefu eyayisetshenziswa kwele-Vietnam uzagqitshwa ngemva kweminyaka elithumi elandelayo. Ngenyanga edluleyo ekaLwezi, umqondisi wohlangothi olubona ngokulawula amacebo emsebenzi wezomvikela, National Security Advisor Robert O'Brien, ubike ukuba i-USAID izakhupha ezinye izigidi ezingamashumi amabili zamadola 20 million okuyimali ezasetshenziswa kuhlelo lokuqhuba umsebenzi wokulungisisa umonakalo owadalwa yile ijefu emangweni olenkamba e-Bien Ho Air Base, okukhuphule imali ezasetshenziswa kulo msebenzi kuzigidi ezilikhulu lezilichumi zamadola i-$110 million. Ngeminyaka engamachumi athile edluleyo, besisempini silwisana kuluthuli. Kodwa namhlanje ubudlelwano bethu sobuqinile ikakhulu ukusebenzelana kwethu kwezomvikela. Kutsho unobhala obona ngezobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba uSecretary of State Mike Pompeo. Uqhubeke wathi, kusukela sigqiba limpi sesibumbe ubungane lobuhlobo obolokuhloniphana lokuzinikela ukuthi kungaphindi kwaba lenzondano lokuxabana okunjengalokhu yana okwaba khona eminyakeni edlule, njalo sikhangele elakusasa lalobu budlelwano elihle. Elemelika lithi lizinikele ukusebenzisa lohulumende weLeVietnam ukupholisa amanxeba adalwa yile impi lokuqhubeka iqinisa ubungane osobukhona phakathi kwamazwe omabili kunhlangothi zokuthuthukisa ezenotho, ezamasiko lezomvikela. Umsebenzi we-USAID wokulungisisa umonakalo owadalwa ijefu e-dioxin e-Bien Ho lase-Danang ubuqakathekiswa okwezinga laphezulu ngenhloso yokuveza ukuzinikela kweMelika ekuqiniseni ubudlelwano bamazwe omabili phansi kohlelo lwe-US-Vietnam Comprehensive Partnership.
Lapho ke belilalele udaba oluveza imibono kahulumende weMelika.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebelenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Zingeke ehlukane izihlobo, kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Ukuvulwa kwezikolo obekukhangelelwe mhla ka-4 zibandela sokumisiwe kungenxa yokuqonga kwenani labantu asebetholakala bele COVID-19 eZimbabwe, abagoqela uNkosazana Thokozane Kuphi, omunye wenkokheli ye-MDCT. Usanda kukhethwa ukuba umkhokheli we-MDC team Mnumzana Douglas Monzora lamhlanje wethule amagama inkokheli entsha ezabisabambe intambo. Izulu lesikhukhula ele-tropical cyclone Shalane libikwa seliqalile ukuna esigabeni seManicaland, lapho eselidilize ezinye izakhiwo lawisa lezihlahla. Olivalelisayo ngu-Professor Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.